Iqiniso elikhona ukuthi indlala ibhahile lonyaka, izulu kukhanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle. Kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho, uma i-economy awumanga kahle, kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu, ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni, ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo, kodwa ungabi lomuntu olendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle, kanti abantu bahlupheka kakhulu ezindlini lapha emayadini, kulabantu abahlala ema-cottage, kulabantu abahlala emalokishini amanye ongeke wacabangela, abantu bahlupheka ukudla kuyinto eyinkinga kakhulu. So umnyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende, ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abekhe shiwa ukuthi abantu bayathola ukudla, abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu. Kungaba lesi ngozi sibili esimenzakala zibangelwa yindlala.
Nxa lapho linika abantu ukudla, selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe olo World Food Program?
Okuningi esihlangana lakho ku-ground, abe-welfare program, abasebenza la nenhlanganiso ezithile ezijiyejiyeneyo siyababona beku-ground, abanye sibathola kade sibe besenza ama-baseline ekuthi babekwazi ukuthi bakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje. Kanti njalo thiwa njengenhlanganiso lakhi sibhizi thina sizama ukwenza lokho ukuthi ayikubhilda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo, banelise ukuthi baziphilise lawo, balime imbhida benze okuthile. Imizamo yonke yekusile lohlupho lwelokho kuthiwa i-climate change osukuhlasela abantu, ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sithinte fanele sikulima lezi limo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo. Kanjalo nohulumende la uyazama, kodwa ukuthi ibheve kahulumende ezinye kwezindawo zabe zine-politics, kodwa-ke hhayi akufani lakuliya i-refasikiyo kusase lomgabi la abangani bayazama, kodwa kunye abantu okunye-capacity nje abangaba kwezindawo kabakwazi ukuthi benze njani. Kodwa-ke sisebenza lokho esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke.